sithi mina singacabangelini sikhulumeni ngokuthi bazafanisa ikhothi ukuthi kubafumanisela bela macala athile abawethuleyo aqondana lemithetho yelizwe. Ngokunjalo asiyekeleni indaba leyo iqhubeke iye emakhothi khona ngale kuyethulwa amacala abo. Kuzwakala ukuthi uwapha amacala abawethesayo lamakhothi nawo ebe le ndima yawo ayidlalayo ukusho ukuthi ngibala amacala lawo bantu kumbabala macala. Ezizinto zabaphethi lezi singazithatha nje sithi thina abantu nje kuphela babotshiwe ukuthi batholakale bebotshiwe nje mhlawumbe kungeke batholakale belezikhali kumbe betholakale benjani kumbe bathola khonokho kuzavela khonokho njengoba behamba beshiye ekhothi.
Siyabona-ke abalandeli bebandla le-MTC bathi vele bancindezelwe okumangalisayo abavunyelwe ukuthi benze imihlangano lakhonokho kuveza ukuthi vele uhulumende kamnanga kakafisi ukuthi benze imihlangano yabo. Ubona njani khonokho?
Ayisikho lokho Gibbs. Imumo lo esifundile ngalokho kwenzakale izolo ungakhangela vele konke lokho okuthusa amathaya khonokho abakwenza ayisoke kutshengiswe lokho lokuthula khonokho abakubona ungakhangela into yokudlanudla made kusenziwa khona malithi bathaya le zip koyile kuze vele into yakhona iyatshengisa ukuya maphi njalo uhulumende wawezavumele khonokho kwenzakale ngenxa yokuthi kwesesebeseebonisa ukuthi bafuna ukwenza bafuna ukwenza leya into kajanuwari leyana yadlulayo ebashiya khona izinto zonke zihlabalele izitolo abantu balutha bayenzani konke lokhana kwenziwayo yiko kuyabonisa ukuthi yiko abajonge ukuthi bakwenzela kathesi abantu abathengiselayo ngokuphila bafuna ukuthengiselayo ngokuphila abantu abaphila nxa bezithengiselela ngokuphila bethi abapholisa sihlukuluzile kodwa mnaso sithengisela ngokuphila zange sikijele lutho zange sitshaye umuntu zange sizihlabela sizihambele emgwaqweni sijele ama-placards manje laba abantu ababenzi khonokho kahle benze khonokho kade kusenziwa ngama-youth lab senza jikijele izimoto etshaya uzumpo yokulala amawindi lokuza bechisa amatyala hayi lokhona yokuthi ayibudlwanga udlwanga obungaphezu kwamandla and uhulumende kaweza kuvume khonokho. Uhulumende kumele avikele abantu avikele impahla zabantu ukuthi zingatshabayi zingalinyazwa abantu laba abagangileyo ababanjomo zabo zokuthi bayathengisela bona besenza ubudlova.